Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 namhlanje ngomvulo mhlaka September 11, 2023 ngokips Dube. Endaweni zethu namhlanje.
So it is we who get satisfied whether a minister is doing well or not. The fact that I have reappointed means that I am satisfied.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhetha amalunga edale le-cabinet lapho se afane cathu lalawo ayikhona kungakenziwa ukhetho lonyaka.
I, David Coulthard, do swear that I will well and truly serve Bulawayo City Council in the office of mayor.
Umnumzana David Coulthard lo mnumzana Ian Makone bebandla le-Citizens Coalition for Change bakhethwa ukuba bekhokhele amadolobho amakhulu kwele Zimbabwe. Namhla kulesikhumbuzo sababhubha kulandela ukulahlelwa kwele Melika ngamalucatha e-Al-Qaeda. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa ulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe amalunga amatsha edale le-cabinet labasekeli babo abagoqela izihlobo zakhe. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Umnangagwa ukhethe uMnumzana Mthuli Ncube ukuba ngumgcini ingcebo kahulumende, wasusa uMnumzana July Moyo owayegokhela uhlangothi olubona ngezamadolobho wamfaka uhlangothi olubona ngezisebenzi. Umnangagwa ukhethe izihlobo zakhe uMnumzana Dungai Mnangagwa lo mnumzana kula kwashe Mnangagwa ukuba babe ngabasekeli babaphatha intambo benhlangothi ezishiyeneyo. Wethule lokhu namhla eHarare. Umnangagwa uthe ulethemba ukuba abaphatha intambo abafakileyo bazamncedisa ekuqhubeni imisebenzi kahulumende.
So it is we who get satisfied whether a minister is doing well or not. The fact that I have reappointed it means that I am satisfied. I don't know who's satisfied. When they become president, they can remove.
Uqhubeke esithi uzaphendukisa umanyano wamabandla anqotshwa ukhetho lonyaka owe political actors dialogue Pollard.
And through the Pollard platform we are able to interact and exchange views across the entire framework of government. We are able to discuss without limitation. I think it was a very good platform for Zimbabweans to come together and share. I think this platform I will continue. So that all the, I don't know how many people parties contested, will come on board.
Abatsha abakhethwe ukuba bekhokhele inhlangothi zikahulumende bagoqela unkosikazi Barbara Rhodes obephethe ugatsha olubona ngezokuthekelelana kwelizwe. Abanye njalo abaphatha intambo bakahulumende abatsha ngumnumzana Christopher Mtswangwa ophethe ugatsha lwendaba zabalweli benkululeko, umphatha intambo wezabatsha umnumzana Thino Machakaire lomnumzana Douglas Mombeshora ozakhokhela ugatsha lwezempilakahle. Umnumzana Promise Mkhwananzi owebandla le-CCC usole okwenziwe ngumnangagwa.
Yebo, siyabona lokho okwenziwe ngumnumzana Mnangagwa kuyasoleka kakhulu. Sibona ku-cabinet yakhona fakwe abantu bakomnangagwa abathathu, okuyikuthi kibo kuye umnumzana Mnangagwa ilizwe leli seliyilifa lakhe. Ubona ngani lilifa lakhe elokuthi uzafaka abantu bakhe, fake izihlobo zakhe kube yibe i-cabinet yelizwe. Thina lokhu siyakuyala kakhulu sithi hayi ngeke kube njalo. Ikakhulu ngesizathu sokuthi uba umnumzana uMnangagwa kwakhe kazanga nqobe ekhethweni kala mvumo yokuba efake i-cabinet, kodwa uyaphambili. Kodwa sithi hayi lingadani, siyalungisa lathi lapho sikwanisa ngakhona ukuthi kulungisiswe kuhanjwe ekhethweni olutsha.
Umnumzana Msokelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu uthi akutsho lutho okwethulwe ngumnakagwa.
Hayi, kuyacaca sobala ukuthi nxa bethi obene bayo utsho yena lemuli yakhe nonkosikazi wakhe yena umnangagwa kuyacaca sobala sibili ukuthi into le singeyakibo eyamakarangeni in general but in particular ngeyakhe le muli yakhe akusimangazi kakhulu ngoba even nonkosikazi wakhe umnike idegree kathesi nangu sethatha abantu bakhe ebafaka kucabinet.
Umnumzana kuda kwaseZulu igqwetha elilwela ilungelo loluntu uthi
mina ngesifiso sami bemfisti ngani umongameli uthethe ingxenye ku-CCC wathatha ingxenye ku-ZANU-PF wabahlanganisa kwaba something ezayenza ukuthi abantu basebenzelane ndawonye kungathethwa ukuthi lowu ngabantu be-ZANU-PF bodwa lapho kuzaba nzima ukuthi sisebenzisane singabantu elizweni lakithi.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Brisk Ncube isakamuzi sasegweru.
Akula nto entsha esingayi-expecta mzana masikhayela indaba zokwaphayintwa kwama-ministers eZimbabwe ngoba i-trend sise yasitshela vele from kudala ukuthi kwakhona ama-appointments amaningi lawa akawenziwa based on meritocracy, ayenziwa mhlawumbe based on rewarding friends and rewarding maybe abantu abaloyal.
Umnangagwa ubike njalo ukuba umnumzana Jennifer Muswere uzakhokhela ugatsha lokukhitshwa kwemibiko. Unkosikazi Monica Mthwanga obephethe uhlangothi lokwethula kwemibiko usekugatsha olubona ngezabo esifazana imfundo yaphezulu. Lokhu ikhokhelwa ngusifica mfundo Amon Murira ukuthi olwezemvelo luphethwe ngumnumzana Ngqobizitha Ndlovu. Ubisele abaningi akade bekujayele ekhabhinethi kungakwenziwa ukhetho abathi umnumzana Frederick Shaba, umnumzana Ziyambi Ziyambi, unkosazana Kirsty Coventry, unkosikazi Opa Mchinguri Kashiri labanye. Abanye abantu bathi akula nguquko ekudaleleli. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ikhansili yakwaBulawayo namhla igcobe umnumzana David Coulthard ukuba ngumeya waleli dolobho esekelwa ngumkhansila Donaldson Mabutho kulandela ukuvotelwa kwabo bengaphikiswanga. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Hi, David Coulthard. Hi, David Coulthard. Do say that I will well and truly serve. Do swear that I will well and truly serve. We are a city council in the office of the mayor. All of our city council in the office of mayor. So help me God. So help me God.
Umnumzana Coulthard ofunyiswe ngumabhalane wakoBulawayo umnumzana Christopher Dube uthembise ukusebenzela idolobho lokulwisana lobugwelegwele kusukela kumakhansila kusiya kuzisebenzi zekhansili.
So those are our immediate priorities in cleaning up the city. In the short term, my major concern is that of water. We were briefed just last week by the engineering department about the great challenges facing Bulawayo because of our shortage of water. Those of you who are following international news will know of the formation of El Nino in the Pacific.
Umsekeli kaMeya uCouncillor Donaldson Mabutho uthembise ukuba uzalandela wonke amasiko edolobho njalo uzasebenza lezakhamizi.
Isomile sinanzelele ukuthi sisesikodeni sekosi and kule mikhuba ekumele ukuthi siyilandele isikosi ukuze singalahleki. Otherwise omzilika sigakho emathuneni kathi kuyini osokwenzakala kuBulawayo. We are very conscious ngendubo zikaBulawayo.
Abanye bachayele ihlombe abakhethiweyo kodwa ezinye izakhamizi ezigoqela unkosikazi Patricia Chabalala zisone lolukhetho.
Umeya o-imposiweyo ngangena no yikhosi kuchosi futhi umeya ozakhethwa ngabantu ayikhona ukuthi abantu basuke emashonalini bezo sitshela ukuthi uphakani ubani basitshela ukuthi kuyaphaka ubani umeya ngubani udeputy ngubani iBulawayo isigodlo senkosi lesi umuzi kamzili kadlo wachiya uthi abakhiwe ezigaga ezinkulu lamashona bawuvusa.
Ilunga lebandla leZANU-PF ukhansila Nokuthula Sibanda okhethwe ngohlelo lwe-proportional representation uthi uyamukela okwenzakeleyo.
ngayo.
Isikhulumi sebandla le-Citizens Coalition for Change kobulawayo, uMnumzana Sweven Chiroza uthi ukukhethwa kukameya kwakuvele kuhleliwe.
Hayi, kuyasithokozisa ukubana kuthole umeya ozathi nxa efunga ethi uzaphatha indaba yezilamkhuba akhezise laba ababeyenza into ezingalunganga phakathi kwekhansili. Hayi, labo uDavid Cottart uvele kwakhulunywa sewayiphiphi ukuthi uzakuba umeya, angibona ukuthi kungathiwa yi-imposition.
UMnumzana Cottart ukhethwe ngukhansila Sikhululekile Moyo wasekelwa ngabanye engekho ophikisayo. Ngemva kwalokho uMnumzana Cottart ukhethe uMnumzana Mabutho laye wasekelwa ngokunjalo. Kusenjalo amakhansila amaningi lamhlanje ebekhetha abazakhokhela. Njalo eHarare uMnumzana Ian Makone nguye osengumeya esekelwa nguKudzai Kadzombe ongowesifazana wakuqala ukukhokhela esigodlweni. Umqondisi weHarare Residents Association uMnumzana Precious Shumba wamukele ngenjabulo ukukhethwa kukameya weHarare lomsekeli wakhe.
Tinoda kutanga nekutenda kuti wataura mazwi ekuratidza kuti wachagadzirisa nyaya dzekufambiswa kwemabasa muguta.
Ezinye izakhamizi zeHarare zithi zifisa ukuba kulungiswe uhlupho lwamanzi lokunye. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lizaqhubekela phambili likhala ngokhetho olusanda kwenziwa njalo lixoxisana lehlanganiso ye-Southern African Development Community ngempumela yokhetho lololu. UMnumzana Promise Mkhwananzi ophethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leli uthi balethemba lokuthi i-SADC izathatha isinqumo sokuthi kuqhutshwe olunye ukhetho kweZimbabwe. Inhlanganiso le e-European Union le-African Union zathi ukhetho lweZimbabwe aluqhutshwanga ngemfanelo. Akesizwe uMkhwananzi ekhuluma ngodaba lolu.
Akuyiwandawo lapha ngoba konke lokwenziwayo akukho emthethweni, yize nje elenziwayo ngokuqholoza kwalaba abaqholozayo. Kodwa uqinisele isemthethweni ukuthi kufuze kube lokhetho olusha eZimbabwe. Lo yumbono wethu njenge-CCC, yumbono we-SADC, njalo yumbono wamazwe wonke phansi emhlabeni lapha ukuthi akube lokhetho olusha eZimbabwe oluzaphumisa okhethwe ngabantu okuseqinisweni njalo komcimbi.
Singathi kodwa nxa sikhangela i-SADC yayilamandla ukuthi iqhuba ukhetho elizweni enjeni leZimbabwe ngoba lile mthetho yalo ukuthi kumele phela kwenza ukhetho ngo-2028. Ngaphandle kwalokho labantu bakwezanu-PF bathi avele akulonye ukhetho luyakwenziwa. Paul, yakubamba njani kona?
Abantu bezanu-PF ayisobanikazi beZimbabwe. IZimbabwe ngiyomuntu wonke oseZimbabwe, hathi abantu bezanu-PF. So kunye abantu bezanu-PF ngumbono wabo nawo balelungelo lokuba lo mbono njengabantu labo abaphilela lapha eZimbabwe. Kodwa okukhona emthethweni ukuthi uhlelo lweZimbabwe, ukhetho lweZimbabwe, silandele imithetho yeZimbabwe ngokwayo, aluzange luhambe ngomthetho. Ngalokho konke waphumayo kulolo mthetho akukho emthethweni. Okwesibili ukuthi kungakhona i-SADC inayo imvumo yokucebisa iZimbabwe nokuncedisa iZimbabwe lapho iZimbabwe yabe isebunzimeni khona. Lokho kwebengasikokokuqala i-SADC incedisa iZimbabwe. I-SADC incedise iZimbabwe ngesikhathi sempi, basiphathisa saze sathola inkululeko yethu. Basiphathisa njalo ngo-2008 ngemva kolunye ukhetho futhi olwahluphayo. I-SADC yangenela hathi hayi mani nisilamule silimanyanise likhulumisane kwabo umgabelo ma utshwankirayo kwaze kwaba le-Government of National Unity. Siphathiswa yi-SADC. So ukuphathiswa yi-SADC akusiso nto entsha, njalo yinto nje evamileyo not just eZimbabwe but kwamanye amazwe lapho abantu babengani sokulobunzima abahlangana nabo.
So nxa ibandla leZANU-PF lilokhe liqhubekela phambili lisithi ukhetho vele likhohlwe liphinde, libona zani lingagcina lisiyenze umanyano lebandla leZANU-PF kumbe lizakwenzani khulumo?
Lokho kwenziwa kuba libandla lezanu PF nje kuziqinisa layo njengamadoda phela propaganda kodwa uqinisele phela bayakwazi ukuthi iposition yesadak ithini bayakwazi ukwenzakalayo kulokulungenzakala iphambi kwaZulu okwenzakala ngemva kwe kwezivalo zebezivalo kukhulunyisana abakhokheli abe Africa besadak bekhulumisana lobaba uMnankoko bembonisa ukuthi hayi kwehlule baba khulumisana lobaba uNelson Chamisa lilungise ukhetho oluzahamba kuhle inyanga ezilandelayo ezimzuzu ezilandelayo.
Ye, so ke kodwa ke akusoze kulimazisa abantu kunokuthi sibona ngazani kulokubanye abasanda kuthunjwa abatshaywa benziwa konke lokhu ibandla lezanu PF lingabe lizamani khona
i-desperation nje ukuzama ukwethusela abantu lapha nalaphana lokuzonda uyabona nxa ungakhethwanga uyabuzondile ukuthi khandlaki nani kungikhetha kwenza ujezisa abantu okhethweyo kajezisa abantu okhethweyo uyajabula uyabonga abantu asisabona ukubabonaka ugebonga abantu sibona ethumba abantu etshaya abantu ebopha abantu.
Umnumzana Promise Mkhwananzi ngophethe okwamanje isikhundla sesikhulumele sebandla le-CCC. Umnumzana Tafasa Mgwadi owebandla lezanu PF uthi kumele ibandla le-CCC likhohlwe liphinde ngezokhetho.
What challenge is the election anyway? That is literally fake news. The opposition is not challenging the election results. There is nowhere where they have placed that challenge. We have got illegal, you know, processes that should take place when an election is being challenged. We have institutions of justice to address electoral-related grievances. There is no such institution which is seeking to deliberate or administer an opposition claim of electoral malpractice, as it were. So there is nowhere where the opposition is disputing electoral results.
So do you see any fresh elections?
Akula bantu abathukhethwa lokhutshwa ngayefanele. Kulendlela okwenziwa ngayo okusemthethweni. Konke lokhu akwenziwa ngamabandla aphikisayo. Akukho sibili. Kuya ngokuthi ubone ngani umnyaka ka-2028 useduze kumbe ukhathala. Esikwaziyo ukuthi abaphikisayo kabasoze basitshele ukuthi sibenze ukhetho lolu kumbe hhathi. Esikwaziyo ukuthi kumele kube lokhetho ngoba silandela imithetho yelizwe. Ukhetho lwenziwa ngendlela kungedlula iminyaka emihlanu. Okwamanje akula khetho oluza kwenziwa eZimbabwe kuze kufike umnyaka ka-2028. Okunye lokhu okukhulunywa ngamahungahunga nje asikulandeli ukuthi ngalokho silandela imithetho yelizwe lwenziwe ukhetho okunqobe khona umongameli Emmerson Mnangagwa nami ngikhethe ukuba lilunga ledale lephalamende pho olunye ukhetho yiluphi abakhuluma ngalo okwamanje selidumele edlula.
He's looking for fresh elections. Actually, what we had were fresh elections after the 2018 ones, isn't it? So we had the other elections, and the president won. And I won as an MP, just like others. And they also have winners among them who won as members of parliament. We were with them. They were sworn in. So if they were serious about such a claim for fresh elections, why did they come to be sworn in? Remember a day before they had promised that they were not coming to parliament to take the oath of service. They were not frog marched to come. They were not jumboed to come. They were not railroaded to come. They were not intimidated to come, as they often say they are intimidated. They were not abducted to come to parliament, as they often claim. They came alone. So they came alone because they know that the election was done in that day. It was concluded and nothing stops continuity.
UMnumzana Tafaza Mugwadi ngobephethe uhlangothi olubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla lezanu PF. Besixoxa laye eseHarare. Abantu namhla eMelika bananza usuku lokuhlaselwa kweMelika yi-Al-Qaeda mhlaka 11 Mpandula 2001 okulilanga okwabulawa khona abantu abedlula inkulungwane ezintathu kwalimala abaningi kakhulu. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 ukhulume lomnumzana Rafael Mthombeni odwabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas.
I-attack le yaba yinto sibile yaba nkulu kakhulu lapha e-America okwenza ukuthi kwaba yinto eyathatha i-America njengento eyayingayilindele ukuthi ingenzakala. Ngaleyo ndlela yaphambaniswa kakhulu amazwe, ikakhulu ilizwe lelo kuthiwa yi-Afghanistan. Lapha i-America yahle yananzelela ukuthi laba abahlaselayo babevelela khona. Yahle yaya khonale kwaba lempi. Impi yakhona yakholwa nxa ngaphambani siyathatha 20 years. kuluyo wakhona.
Sikhanyela ukuthi sekudlule iminyaka engamachumi amabili lamabili. Abantu ukuyini okungaba kulokho kubakhathaza ngalolu daba?
Ye, iminyaka yona leyo engamachumi amabili lapho kwenzakele. Kwaba yisehlakalo esikhulu esesabekayo esikhulu esenza ukuthi ithinte inhliziyo ye-America. Ngaphambi kwakho konke kwaba labantu abadlula inkulungwane ezintathu ababhubhayo ngalelo langa ngesehlakalo sona leso. Ikho-ke akulula ukuthi ukhohlakale kuyamela nje kube lokhu kukhunjulwa kukhangelwa zizama ukuzivikela lapha nalaphana ukwenzela ukuthi kungaphindi kwenzakale futhi. Njengoba nishilo ngathi kwabathatha sibili nesidumo bengalindele ukutshaywa lokhuyani okwenzakale.
Ngomnyaka ofana lalowo after 22 years kuyini okwenza ukuthi abantu babe lokhu becabanga leli langa bebe lokhu belinanza?
Yikho sibili, yikho akungezayo okwenzakala ukuthi lolu suku lubongwedlula nje lungananzwanga ngoba sekuyisikhumbuzo sabantu be-America ukuthi ngelanga lika-9/11 kwaba lesehlakalo esathatha izimpilo zabantu ngendlela ehlukeneyo ngoba angithi laba abalweli laba babesilwa besithi thina ama-terrorist la ayelapha asebenzisa isikhali esasingejayelekanga ukuthi bathatha iframe China bayisuse phansi bayitshayelela phezu kwendlu isitezi esikhulu. So kwamangalisa kakhulu. Ngaleyo ndlela kufanele kunanzwe lokhu kuyananzwa iminyaka yonke.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni obekhuluma lo Taboka Ncube ecingweni eseDallas, Texas. Odokotela bakhuthaza abantu ukuthi behlolwe amehlo sonke isikhathi ukuze bengabanjwa imikhuhlane ejeneyo. Kubika uMark Peter Ntambe.
Odokotela bathi abanye abantu babanjwa imikhuhlane elakho ukwelatshwa ngenxa yokuthi kabadingi uncedo kusaselesikhathi sokuthi imikhuhlane abalayo yelatshwe. Imikhuhlane le igoqela iglaucoma efiphalisa inhlamvu zamehlo. Udokotela Emmanuel Jou ingcitshi kwezokwelatshwa kwemikhuhlane yamehlo uthi kuningi okudala imikhuhlane enje. Uthi okunye kubangelwa yikusebenzisa imithi, okunye njalo kubangelwe yikusebenzela lapho kulothuli. Udokotela Jo uthi eminye imikhuhlane yamehlo ibangelwa yisimo senkophe.
When our eyes are turned out or are turned in, when they are turned out,
kungabangelwa ngama-infections lendlela ama-eyelid ethu ami ngayo.
Uthi ziningi indlela zokwenqabela eminye imikhuhlane yamehlo.
Ukusebenzisa ama-warm compresses usebenzisa ilembu elihlanzekileyo kuyaphathisa.
Imikhuhlane yamehlo ihlangana njalo lezisebenzi kusiya ngendawo ezisebenzela kiyo. Umnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions uthi kule mithetho okumele ilandelwe ikakhulu ngabasebenzisa ke imithi emsebenzini ukuze bengabanjwa imikhuhlane yamehlo.
Sesifake kule mithetho ekhona ethi abantu kufanele begqokeni. Abaningi bayagqokiswa amagogo bangathi iziboniboni ngesakithi kodwa kukhona ukuvikela ke amehlo ukuthi engaze alimala emsebenzini ethize.
Othe kumele izisebenzi zivikelwe ngabaqhathi okumele bethenge konke okufunakalayo emsebenzini okuthunqa intuthu lokulungisiswa ke-insimbi.
Kungaba ngama-chemicals athize, kumbe sibamba insimbi ezithize, kumbe sigebha ezithize, kumbe sitshaya ukuthize, kumbe sitshisa ukuthize. So siyakhankasa ukuthi abaqhashi kufanele bebone ukuthi abantu ke abasebenza endaweni ezithize kufanele kube lezimbatho ezenelele.
Unkosikazi Beauty JJ obizimusi le free range producers uthi sebesebenzisa indlela zakulezinsuku ezokuvikela abantu ukuba bengabanjwa imikhuhlane uma besebenzisa amakhompyutha lokunye.
Lathi siyakhuluma ngakho ukuthi abantu bedinga ama-glasses or ukufaka ama-computer screens ukumele ukuthi abangaspoila amalokuzeni amehlo abo.
Uthi kuqakathekile njalo ukuba abantu badle ukudla okulondoloza izifo zomzimba lokwakha umzimba ukugoqela lokuvikela kuzifo ezinje.
Ukuthi siyakhuluma ama-healthy diet ukuthi abantu bangadla oku ifood enjani ekuyezo amehlo angasitoyiliki even the elderly ukuthi ama-diet enjani ebancedisa ukuthi ama-eyesight abo anga.
Odokotela bathi ukuthuthukiswa kolwazi ngezifo ezinje kulakho ukuphathisa abantu abanenene ekuvikeleni kwimikhuhlane yamehlo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Kwamanje ke sike sizwe ukuthi abantu bathini khonapha ke ekundleni yethu yeFacebook VOA Ndebele. Ndingakhohlwa ukuthi ukuze ungene ubone ukuthi senzani khonapha ku-VOA Ndebele, kulapho ukuthi uthande ipheji lethu khona kuthiwa like. Right, sibone ke ukuthi abantu bathini khonapha enkundleni yethu. Siyabona ke kulo ntombi zodwa mlambo uthi sizwile ke ukuthi kulokhunta lo Hlonga laba ke ngabakomnangakho sebengene ku-cabinet. Sibona ngazani sokwenziwa lokho kuthiwa i-dynasty, isikhona i-dynasty yabomnangagwa, siyabona kakhulu. Kuzobuya ke uDumi uthi ya sizwa kuthiwa ke kulabo ED abathathu ED fe bhala njalo kusho njalo. Kuzobuya ke uLucky Indlandla uthi hayi siyabona ke songani lokho ke ngokwemoli ukukhethwa kwama-cabinet ministers konke lokho. Kuzobuya lo Moyo Zwane laye uthi ye bakithi lapho sokungazani ke ngosobhuku labangani bakhe zeyimoli zakhe abangene khonapho ukuthi baqhube into zeZimbabwe. Kuzobuya ke uJocelyn Mpofu uthi ya mongameli siyakubonga kakhulu ngokukhetha abantu laba ungathina lokusasa uqhube kusenze njalo umsebenzi uyawujova yikho sakukhethela khona. Kuzobuya ke uBheki Jabalala uthi hayi bantu sokuyibukhosi lobo kunzima lokho sikubonayo elizweni leZimbabwe. Simon Khumalo uthi kudlalwa ngoZulu la akukho vele esikubonayo. Ye kuzobuya ke lo Shamiso uyahleka kakhulu ufaka khona kana ukuthi LOL siyawazi ukuthi kujoni iphinde ibhale lokana ukuthi kwa lokana phela kutshengisa ukuthi umuntu uhleka zeqeduke. Kuzobuya ke uStanley Gabadela Ncube uthi ya mtholi Ncube uyahamba mtakababa sekubisele futhi khona ngapho ke sikufisela inhlanhla imfowethu singazi ukuthi kumbe sesiloko siqhubeka ama bond notes kumbe sesiya kudla elemelika kumbe senzeni pho ice cream konke lama chocolate lesifele emlonyeni sasikuthole nini singabantu bakwale Zimbabwe njengoba sikhona njalo baba mthuli Ncube singazi ukuthi siyophepha ngapi. Siyawuzwa khonapho. Cynthia Lorraine Mbewe uthi usobhuku senze yakujayela usobhuku lapho siyabona ukuthi sekhethe isihlobo zabo. Prince Msipa uthi waswelakala umuntu akazi sihlangele kucabinet akula ngisho next aspon lutho la bekuzobuya umoyo dinga ulwazi ukuthi kuzima kwelakithi bantu kambe siyophephelaphi sokunje. Rosin Madao la uyakhuluma laphouthi sokwe-family business sokukhanyawazani Zimbabwe i-company Zimbabwe Private Limited. Kuzobuya lo Ntombi Ndebele uthi ngakhe ya uthi ngapha-ke ya kuzima Ntombi siyakuzwa kakhulu. Sikongiseni Moyo uthi kanti ngokwefamily yini bantu enkosi lokho kulobuzima kakhulu. Kuzobuya Johan Samkiwane naye ukhuluma okufanayo kodwa-ke isikhathi sethu zwe sesingani sesiliwe ngumangoyo qhubeke nje likhuluma i-cabinet le siyibona entsha nokunye okuthileneyo singahlukani isihlobo sike sikhangele khonokho-ke ekade silakho namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe abakhokheli abatsha abedale le-cabinet lapho kulamantu okuthiwa izihlobo zakhe ikho khonokho-ke mani kuyakhokhela namhlanje. Kuzobuya-ke umnumzana David Coltart lo mnumzana Ian Makone bebandla le-Citizens Coalition for Change sebekhethiwe phela ukuthi bangene kumeya khona ngani Hage iskatsa spelio mukips tube lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yini?